Osephuma esikhondeni sikamongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethule amazwi akhe okuvalelisa izolo kusihlwa wasola kakhulu ukungenela kwabantu abanothileyo kwezombusazwe zeMelika esithi le yingozi ephazamisa umbuso okhululekileyo. UBiden uzakwehla embusweni esededela umongameli omutsha uMnumzana Donald Trump ngomvulo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uSiphalo Ludaba.
Lanxa engababethanga ngamagama abantu laba, umongameli Biden ukhanya ubekhuluma ngezinothi ezifana losomabhizimusi onothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele, umnumzana Elon Musk. Yena osekele uTrump ngezigidi lezigidi zemali emkhankasweni wokhetho lwanyake nye.
The dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people.
Kuyingozi ukufaka amandla ezandleni zabantu abalutshwana abanothileyo. Nxa bengafekelanga imigoqo, balakho ukuphatha umbuso wobutshaba. Ngikhuluma nje luyagxila uduwo lezinothi esezilamandla kwezombusazwe eMelika.
Umongameli Biden uchothoze njalo amankampani enkundla zokuxhumana afana leFacebook ngokumisa inhlelo zokuvimba imbiko yamanga ethulwa enkundleni lezi, sithi iqiniso kumele liqakathekiswe ngaso sonke isikhathi ukuze kuvikelwe umphakathi.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
Ukwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kuyachabalala. Abahleli bayanyamalala. Iqiniso selivalwa ngamanga ngenxa yokufuna amandla lenzuzo.
UBiden ukhulume njalo ngenhlelo zentuthuko athi ziqhutshwe nguhulumende wakhe ngemva kokungena embusweni ngo-2021. Inhlelo lezi zigoqela ukwakha izakhiwo ezintsha, ukuvuselela umnotho, ukuqeda umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko owehlukileyo izolo njalo, uBiden wazise ukuthi ele-Israeli labeqembu le-Hamas sebevumelene ukubeka izikhali phansi eGaza lokukhulula izibotshwa kanye lalabo abathunjiweyo. Sithi uhulumende wakhe udlale indima enkulu ekuqedeni limpi. Uthe uhulumende wakhe unikeze uTrump imininingwane yonke ephathelane lalesi sivumelwano njengomongameli weMelika omutsha ozaqala umsebenzi ngomvulo. Kodwa uTrump laye wethule umbiko esithi nguye odale ukuthi abeHamas labe-Israyeli bavumelane. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ukuthi ngubani phakathi kwababili laba omele athole imiklomelo ngalolu daba.
Umnumzana Biden waqala kudala ukuthi azame ukuthi kube le peace khona ngale Israel. So ukungenela kukamongameli Trump ongenayo next week lapha ubekhulume emsakazweni the past week esithi ma kungela ceasefire or ukukhulumelana le Hamas ubezayiqeda tu. So labo babona ukuthi hayi umuntu lo ongenayo uNumzana Trump ungangithiwa vele uzayenza lokhu akukhuluma khona. So mina ngibona ngangithiwa they both deserve the credit.
Umongameli Biden usuka nje embusweni ngomvulo ngemva kokuphatheka kwezombusazwe okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50 years. Wadonsa iminyaka emide elilunga ledale le-Senate. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo uthi kunengi uBiden azakhunjulwa ngakho nguzulu weMelika kanye lomhlaba jikelele.
Abantu bazokhangela ukuthi umnumzana uBiden ungene ngesikhathi lapho ilizwe le-America beseliluze i-confidence kwamanye amazwe internationally. Ngoba siyakhumbula ukuthi umnumzana Trump wayesekhiphe i-America kuma-treaty afana labo-Paris Climate adila ngezi-climate change. Okunye abantu abazongikhumbula ngakho, I think yikho khona lokhu ukuthi uzamile kakhulu ukuthi alethe ukuzwisisana esingathi apromote i-democracy e-America.
UBiden ugqibe umbiko wakhe ngokubonga abantu beMelika ngethuba lokukhokhela abamupha lona. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe. Zimbabwe.